Angibathatha i-security ongayaziyo ukuthi ngekabani ngoba lowo okuboneleyo nguyo impilo yakhe engekho ngabe engekho safe but thina sisafe ngoba siyazihambela sikhululekile kasina enemy lo muntu so ozabe kubulala uyabe kubulala sithi ufunani kuwo ungahamba udinga izitha vele empilweni ugcina usuhamba usesaba kodwa empilweni sifundise ukuthi nxa ungumongameli ungabi lezitha ungenzi izinto eziza kwenza ube lezitha ukuze ukhululeke elizweni.
Campaign ihamba kahle sibili ngoba sibhizi kuphela emakhaya lapha la kanye edrobheni sikuhamba kuhle konke.
Ye manje akula dubo yini njengoba sisizwa ukuthi indaba yezihlalo ingani yahlupha ukuthi abanye abe MDCT bakhanya sebethatha eziningi?
Akulahlupho kuyenzakala nisho kufana lokuthi nxa lingabantwana bomntu wani liyake liqabane lingaqabana litshayane kodwa kasikho ukuthi liyaqhotshana ngekhaya. Sikwemukele thina konke khona lokhu ukuthi kwenzakele kodwa iqiniso yokuthi abantu sathi siqalisa into le savumelana ukuthi khona sifuna injongo yethu ukukhiphizana. Lokho esini khonapho ukuthi injongo yethu ukukhiphizana and sitshe ebantwini bonke kasambeni siyovota ngobuningi bethu sikhiphizana.
Manje abasekeli benu libatshelani kudaba lona lona?
Hayi, abasekeli bethu akulalutho olurongo. Kwenzakele kodwa silawo amasisi okumele siwakhampenele siwine njalo thina injongo yethu ukuthi zani iphume. Lokho esimi khonapho ukuthi izani iphume wonke umuntu kayenze khona oku esasikuvumelele sisekele uhlelo olukhona ukwenzela ukuthi izani iphume ngoba injongo yethu ikhiphe izana sokuthi eParliament njalo futhi injongo yethu ukuthi ukuze izani iphume kumele sibe nomongameli ongasowezani so abantu bonke abahambe beyovota bevotela umongameli lama members of parliament yona la khona ezigabeni zabo labo councilor bavote bavotela iMDC alliance.
Sizwa kuthiwa ezinye izihlalo zaphiwa ibandla elisekelwa ngumgabe ele-NPF. Kungakho liqiniso into?
Hayi, lokho asikho qiniso ngoba kulamtolo obufakazi lakho ngamahungahunga akhulunywayo kodwa angalabufakazi. Akulamuntu ongaba lobufakazi ukuthi yithi sakhona esaphiwayo ikakhulu ngapha thina elisini lemathekelelendi kakula isihlalo sasilabo thina bonabo kwe-nomination court koBulawayo bezifakela bona bodwa lathi sifaka labo befaka. For example koBulawayo khona phana bafaka 12 lathi safaka izihlalo zenu ziyane zakoBulawayo ezikwanileyo. So kakusiqinise yikho sithi kungamahungahunga. Akula nto engingayiphendula kulokho ngoba yabe sengikhulume ngizwe ngabantu.
Kanti insiza khona kwahamba njani esizwa kuthiwa izani PF yahle yazitholela nje lina lingancintisanga?
Ye, laphana kungabe kwaba loku ngoba ama-city lawo khonokho ukuthi abantu bayaqokozela. Yayiphiwe izing people first. Ngakhonokho ukuthi abantu bayaqokozela ugcina ungasakwazi bengasakwazi ukuthi kuyini okumele bakwenze. Balibala ukuthi khona bafake ini i-candidate khona phana. Wonke umuntu kazanga kunanzelele khonokho. Ngoba i-structure seMathebeleland South kwakumele ukuthi sibone ukuthi yonke indawo kulabantu abancintisayo.